So we see card descend of a VOA in the belly.
Hlangana kwezekuseni mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 15 kuzivandlela 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umongameli emasoni Mnangagwa uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifundisa uZulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa izitha, kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kaMnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa lazo. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kumidlalo ye-Africa Cup of Nations. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli emasoni Mnangagwa namuhla uchotoze inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokufundisa uZulu ngezokhetho esithi zisetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe alenjongo embi. Kodwa inhlanganiso lezi zithi amazwi la aveza sobala ukuthi uhulumende wezanu PF ulwa lazo. Kubika uMavis Gama.
Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wezanu PF Politburo oqhutshelwe eHarare lamhla. Uthe inhlanganiso ezizimeleyo lezi zisetshenziswa ngamazwe azonda ibandla lakhe afuna liphume embusweni. Ngokunjalo uMnangagwa ukhuthaze amalunga ezanu PF ukuthi lawo aphatheke kunhlelo zokufundisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota, njalo bavotele leli bandla hatshi ukuthembela kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kumele sihlakaniphe kakhulu sizikhaphele lezo nhlanganiso ezisebenza zizimele kanye lamaqembu azimeleyo bona aphitheke kweze kuqhubekisela phambili okufunwa ngabanyindezeli bethu, bona abelokhu besafuna ukuqhubekela phambili besinyindezela.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bona bathi baphatheke kubi ngamazwi kaMnangagwa la, njalo bathi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa labo. Bathi sokukhanya mgceke ukuthi ngokubumba imithetho efana lowe Patriotic Bill kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill, uhulumende kaMnangagwa uzama ukuvala inhlanganiso zabo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Harare Metropolitan Residents Forum uMnumzana Mavela Sikumalo uthi ayabethusa amazwi kaMnangagwa.
Siyadana kakhulu lokumangala njalo ukwesaba amazwi aphiwe ngumongameli welizwe uMnangagwa ekhuluma lePolitburo yebandla lezanu PF. Kodwa akukho vele umuntu lapha ofuna ukuthi ilizwe lethu leli lithwe selibanzwa njalo ngama imperialist kumbe ngama colonialist.
Kukhumalo uthi amazwi kaMnangagwa la alakho ukubadalela inkinga eziningi.
Nxa sikhangele indaba yama votes le siyabona ukuthi indaba ele interest yomuntu wonke, noma yikho ukuqalela khona indaba ze development ku voting system ukuthi ukhetha ubani ukuthi akumelele, abe ngikansela, abe ngi MP kumbe u senator kumbe umongameli yabo umthanda, yikho vele khona apho ukuqalisa khona i development. So le indaba esile interest enkulu layo njengama CSOs, hathi ukuthi thina sibiza abantu bephandle, hayi le yindaba elokwenza ngama Zimbabweans.
UMnangagwa yena oqale ikhefu lakhe lomnyaka izolo utshele amalunga ePolitburo njalo ukuthi ekhankase eqinile ukuze leli bandla linqobe kuma by-elections azakwenziwa mhla ka 26 ngoMbimbitho kanye lakukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi ngaphandle kokuqilibezela ibandla lezanu PF alingeke linqobe kulezinketho. Lanxa uMnangagwa engaqambanga ngamagama Inhlanganiso eziqhuba imfundiso ephathelane lezokhetho zigoqela eyezesini iEkhaya Vote 2023, iProject Vote 263 lezinye ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
United Nations ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubangele ukuthi abesifazana emhlabeni jikelele balahlekelwe imisebenzi ngobunengi ukwedlula obaba. Kugwalo elwethu leyizolo phansi kwesihloko esithi World Economic Situation Prospects, iUnited Nations ithi njalo lanxa amathuba emisebenzi esevuleka emazweni achiyeneyo, abesifazana kabawatholi njalo lawa mathuba. Sixoxelo somabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa othi ngempela leli liqiniso.
Noma nje kathesi uhulumende sebesithi amathuba kumele silinganiswe kanye labobaba, uzathola ukuthi vele khonakhwana kwakuvele kusekwadeni ukuthi ubaba lo ubaba kalingani lomuntu wesifazana. Sihlala vele silamathuba aphansi, sikhangelelwa phansi. Then sesikhangela futhi ivini lakhathesi kwezinye indawo imikhuba ngathi iculture yethu esisebenzisayo thina njengabomama labobaba, befinde ukuthi thina vele omama sikhanyelelwa phansi. Ikothola ivini lakumabhizinisi ethu thina omama sikhanyelelwa phansi, siba lamabhizinisi angathuthukiyo. Okunye njalo kukhona nje ukuyeyiswa ukuthi umuntu ongumama vele kuyini angakwenza. Uzathola ukuthi ivini noma sisiyadinga ukuthi siya-applya ukuthi sibe lamabhizinisi, ukuthi siya-applya ukuthi sibe lezindawo zethu umbeni ezokuthi sihlale, uzathola amathuba angikhona aba nganeno kulabo baba. Noma nje uhulumende bethu ngamazwe ngamazwe bezwa manje ukuthi bekulungisise ukuthi kukhanye kuphumelela ukuthi silinganiswe emathubeni. Uzathola ukuthi ivini lokuthi ngithole indawo maybe ngingathi isitendi sokuwakha kumbe nisitendi sokuthengisela, izinto ezifunekayo khonapho zisuka zingilitshayelele phansi mina njengomuntu owesifazana. Ngisuke ngingasakwenelisi konke okwabe kufuneka, so amathuba angikhona ngigcina sengaswela.
Kuyini elifuna kwenziwe okungaliphakamisa?
Uhulumende wethu sicela ukuthi kananzelele ukuthi omama yibo ama breadwinners, kananzelele ukuthi omama bangabantu njengabantu, kakunanzelele njalo lobuntu bukamama. Nxa ngikhuluma njalo ngikhuluma ngokuthi kakunanzelele omama ukuthi ngabantu lobuntu babomama, ngikhulumela ukuthi endaweni zenotho, endaweni zamabhizinisi, endaweni zokufunda, endaweni zokusebenza, kakube lama pepha akhangeleyo kakhulu ayenza ukuthi omama bebe lamalungelo abo agcweleyo. Kungabi ukukhuluma nje, kungabi talk show kuphela, kube le ndawo ezikhangelisiswa futhi njalo ukuthi omama bathola yini amalungelo abo njengabomama njengezisebenzi. Kukhangelisiswe kakhulu, uhulumende efake omama ezikhundleni ezinye ezithize ezizabayenza ukuthi omama bebe njani, bebe kungabe izindawo kuphela ezikhangeliswa kuphela ukuthi omama. Wo find ukuthi even lakhona phezimbabwe nxa zingakhangela even politically, find ukuthi omama eningi langkhona baba ngama deputy, and sengikhulumela even emsebenzini nxa ukuthi baqatshiwe, uzathola ukuthi director wenokuze wenhlanganiso ngubaba, kube sokusithi umsekeli wakhe kube sokusiba ngumama. Kakukhangelisiswe konke khona lokho ivini lathi lapho esisebenza khona, kakukhangelisiswe ukuthi omama labo kababe phezulu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 553 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 6447 kuthi abahlatshwe esivili bangu 8306. Abahlatshwe esithathu bona bangu 2520. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje lehlela yaku 15,406 ngemva kokusila kwabedlula inkulungwane 1,685 izolo. Asebefile bonke sebephezu kwenkulungwane ezinhlanu 5,238. Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi izulu elinengi libuyele imikhuhlane etshiyeneyo esiqede izifuyo zazo ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusa Nkalo isakhamuzi eGungwe Kwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziya survive, kodwa inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abaningi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ukuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-veterinary bathi khona kufuneka inkomo zihlatshwe. Ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi lapha umphimbo lo.
Uthi ukudula kwemi okwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi okuzelaphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo ileyo ukuthi ayimithi yakhona ayisathengeki. Ma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngamara TGS. So hey, hayi, abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi isihlatshwe. And ma usithi uyabuza, hayi, iprice yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi kaWard 5 eNandene eGwanda North uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
Umkhuhlane usihlupha kakhulu lapha eNandene i-foot rot le-lambskin. Hayi, inkomo zihlaseke kakhulu i-foot rot le-lambskin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi, ngoba inkomo eziningi ziyakhula, imkhaza lemkhaza dibha nzima inkomo. Khathesi nganesikhathi inkomo ele zidibhe, but hayi dibha gogo. Imbona yikho ukukhuzela imkhuhlane le especially e-foot rot le. Babuya nje bezositshela ukuthi hayi, ivikela nithengani imithi lithilithi. So ukhohla ukuthi abantu asifanani, abanye bayakwanisa ukuthola abazithengile, abanye siyehluleka ngabantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamatobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Kufanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Kufanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba mkhono le-anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukansila kawa 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sabehlanganisa imali bathenga imithi bebanengi. Umqondisi ogatsha olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joshua Nika uthi lanxazi ikhona inkomo ezihlaselwe yimkhuhlane, ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mkhuhlane ngoba linedibhu eleneleyo. Nyakenye kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi 12,503 ngenxa yimkhuhlane edala yimkhaza. Izakhamizi zikhuthaza ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalibingelela labalaleli, ngibonge njalo ukunxuswa kuleyi iprogram ukuthi ngizoxoxisana lani. Igama lami nginguSifiso Ndlovu Akbeto Walker, ngifama kodwa professionally nga trainer as a mental health nurse e UK. Namhlanje ngikhuluma lapha kulelo hlelo ngimele i organization okuthiwa yiBulawayo Global Consortium encedisa abantu abahlala emazweni kodwa befisa uku-investa ekhaya, befisa ukufaka imali kuma-businesses ekhaya. Ngimele njalo i-cooperative yabomama, omama abafuya inkomo for breeding. I-cooperative leyi kuthiwa yizibane, yikho ke lokho engingathi ngizaxoxa ngakho kulolu hlelo.
Unhlelo zokulima kuyini kahle kahle elikwenzayo njalo kuyaphumelela na ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Labo abalahlekelwe imisebenzi bazibone labo sebenezifiso zokuthi bangene ku-farming. Mina ngithole ama-inquiries amaningi ebantwini abafisa ukuthi bangene kuhlelo lokulima, kuhlelo lwe-farming kumbe uhlelo lokufuya izifuyo ezinjengenkomo, imbuzi, ingulube, lenkukhu. Eduze lalapha engihlala khona kulo mama layo oqalise ibhizinisi yama-seedlings eyadini yakhe. And as we all know, ama-seedlings awathathi indawo enkulu. But there was a very huge demand. Ama-seedling houses esiwaziyo, esiwajayeleyo, abe sehluleka ukuthi athi meet the demand. Abantu sebengena ku-farming, sebengena ku-market gardening, i-horticulture leyi eyama-vegetables. Ngike ngathinta njalo nge-business okuthiwa yiBulawayo Global Consortium. I-project yokuqala esiyiqalileyo lapha ekhaya eMathabeleland ibe ngiyokufuya imbuzi. Yibhizinisi elama-opportunities amaningi, ama-opportunities for export. IZimbabwe ayilazo imbuzi ezenelisa ukusuthisa i-demand locally. Yikho okusibambelelayo, okusibisela emuva in terms of uku-exploita i-export market. Sikubone kufanele ukuthi sincedisane, siphathisane labanye abantu, lamanye ama-businesses ukubana sonke singene ku-business yokufuya imbuzi. Yiyo indlela esingakwanisa khona ukuthi sithi meet i-local demand but also meet the demand of the export market. Umnyaka lo uthe uqalisa, iBulawayo Global Consortium ibambane leBulembe Farm, le Brethren in Christ Church ukubana sincede ama-youth abatsha labomama ukubana bangene ku-apprenticeship program e-6 months ukuthi bafundele ukufuya imbuzi. Ama-apprentices lawa ngaqeda i-apprenticeship program yabo kufanele babuyele lapho abavela khona emakhaya abo bayefundisa abanye i-community yabo ukufuya kwabo imbuzi kube yi-business, kube yi-commercial business. Okunye okuncedayo yikuthi vele generally ku-farming abantu basebenza phandle, and as we know umkhuhlane lo awuzwanani lokuthi abantu babe phakathi ezindlini baminyane ezindlini. Abalaleli abafisa ukuthi labo baqale i-business yembuzi kumbe i-business yokufuya inkomo, ngiyabakhuthaza ukuthi bakhululeke bangidinge ku-Facebook ngusiso akbetoka kumbe badinge iBulembe Farm bangithola khonapho ku-Facebook kumbe badinge iBulawayo Global Consortium lakho bangithola khonapho ku-Facebook. Ngikhululekile ukuphendula imibuzo abantu ababengabe belayo.
Lapho lizwe unkosikazi Sifiso Ndlovu akbetoka ongumlimisi njalo oyingcwethi kwezempilakahle ekhangele ezomkhuhlane wengqondo besixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uVusumuzi Sibanda umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum ilizwe leSouth Africa libikwa libophe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu ambalwa ebeziye ekhaya ukuyadlala ikhefu leKhisimusi. Lokhu kuvamile iminyaka yonke kodwa wona lo umnyaka kubikwa bebaningi kakhulu ababothwayo kule minye iminyaka. Ungasitshela ukuthi ngombono wakho ubona ngani iziphathamandla zakwele South Africa zingaba ziqinisana isandla ukubopha abavela eZimbabwe bengena ngokungekho emthethweni kumbe into ejayelekileyo njengalesi sikhathi?
Ukubusho kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka abakuya kwelesi Zimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo ukubiza ngo-N1 osuke Beit Bridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni. Kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka, nakhona sesazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esekudwini ngalesi sikhathi.
Bona ababotshwayo baningi kakhulu yini nxa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo?
Izibalo azijwayelekanga ukuthi sizazi ngokuphelele, kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu, ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni kwelaseZimbabwe naseSouth Africa, kubukeka sengathi bathanda ukuba baningi. Kanti-ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sebebonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe. Kungakho kubukeka sengathi lo nyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ukuningi kakhulu babantu.
Lona udaba lwama-permit esike sezwa ukubana lulakho ukusiwa emthethwandaba njalo kungayisibo labo esizwa ukuthaba ke baluhambisa, kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit?
Udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo, ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo, zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na, ikakhulukazi uma kubheka kuzizalwane zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa maphemithi abe angawoxolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi. Sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba, kubonakala sengathi kulo nyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azesuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazi ukuphinda bavuselelelwe amaphemithi wabo.
Lo ke bekungumnumzana uVusumuzi Sibanda, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela izizalwane zamanye amazwe awezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa, iAfrica Diaspora Forum, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, asefiphele amathuba eqembu leZimbabwe Warriors ukuthi liqhubekele phambili kumidlalo yeAfrica Cup of Nations esaqhubeka kwele Cameroon kulandela ukunqotshwa kwalo ngele Malawi nge-2-1 izolo. Ukuze iZimbabwe iye phambili kuhlandla lamaqembu alithumi lasithupha kumele inqobe iGini ngemiklomelo eminengi, injalo iMalawi layo kumele inqotshe okuzwayo okuyinto ingcwethi ezithi ayisoze yenzeke. Sibuze enye yalezincwethi umuzi wethu Hadebe ukuthi kahle kahle udubo lweZimbabwe lungaphi.
Kasifaki imali eningi ekutheni sithuthukise abafana besasebancane. Kubuye njalo kube lohlupho lokubana asila lokhu esingathi ngama-structures acacileyo ayenguqo ukubana kube lula ukubana sikhethe abadlali bethu. Sisuka sikhetha abadlali bethu kungathi sesijahlile. Kungakho-ke kuqakathekile ukubana inhlanganiso yeZIFA ilungise ama-structures azayenelisa ukubana kube le junior development, njalo kube nje le ndlela lokhu esingakuthi yi-system yokubana sikhethe abadlali abangamela isizwe, singazakhetha abadlali besizwe sesingathi sesijahlile. Lokhu yikho-ke esiyandise ukubana sikubone kusenzakala. Sibonile njalo ukuxotshwa kukaJoey Antipas onguye owayeqalise ukuqeqesha iqembu lesizwe. Siqalisa ukubana silungiselele ukuya e-AFCON. Wakhitshwa-ke ukuba ngu-national team. Mbona lakho lokhu kwasi-affecta kakhulu. Kuzokuza laye futhi uLoga laye waxotshwa. Sokungena-ke uMabheza ngezinye zezinto ezisuka zihluphe. Sikhuluma nje wakathesi inhlanganiso yeZIFA isuspendiwe yi-SRC ngolunye udaba okumele belilungise. Sikhangelele kwelakusasa.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sixoxela ekobulawayo. Kweminye imidlalo ebikhona izolo, iSenegal leGini zibe ngotshikilobhanqa 0-0. IMorocco inqobe iComoros nge-2-0. Kwathi iGabon leGhana zaba ngotshikilobhanqa 1-1. Namuhla sisiya emoyeni, iNigeria ibikhokhela iSudan nge-2-0 kumdlalo obuku-half time. IGuinea-Bissau le-Egypt laso zizadlala namuhla. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations le ilezibaya eziyisithupha, njalo kusibaya sakuqala uGroup 1 iCameroon yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiBurkina Faso. KuGroup B lapho kuleZimbabwe khona, iGuinea yiyo ekhokhelayo ilandelwa yiSenegal. IZimbabwe ihleli emsileni. KuGroup C kukhokhela iMorocco ilandelwa yiGabon. KuGroup D iNigeria yiyo ehamba phambili ilandelwa yiGuinea-Bissau. KuGroup E iIvory Coast yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiAlgeria, kuthi kuGroup F kukhokhela iGambia ilandelwa yiMali. Zihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlanganiso esizimeleyo ezifundisa uzulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa yizitha. Kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kaMnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa laso. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa khonapha kumsakazo wenu ngo-7:30 na yimi uNtungamile Nkomo. Libe lobusuku obuhle.